Yebo kuqondile ukuthi amabandla aphisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki omunye lomunye uthi yena yimi iqhude likhulu umdlalo esasudlale kweLuseni njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzanqotshwa thina babukeli sabe sibukela sibona ukuthi lowo ndoda uzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba kungenzakala izimanga ama surprises abanye banqobe kodwa futhi sikwesabayo esikhangaleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTriple C inganqotshwa kwama constituents ezanqotshwa khona izahamba futhi yekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza so ingoma nje sizi expectayo
singathi ngenyathelo elithethwe nguMnumzana Thabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla le-CCC njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube nokuthula njalo kungabi kusiba lokuchitha-chitha kwemali kusenziwa ama-by-election
okukamnumzana uThabang lebandla le-CCC yimboza eyayivele ikhona it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi yimboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018 imboza le besayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathi lilebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution lithi lilebandla lezombusazwe elokwelingelama-structures lizakwenza kanjani kwathiwa sithengwe izanu singabantu bezanu sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku-social media lapha singadlala ama-audio akhona ikakhulu emsakazweni wethu wona lowo we-studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imibono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yi-cult so imboza le nxa isihlephuka umnumzana uThabang akwenzayo yikuhlephuna imboza afake isandla emunye afake umunwe wathathe i-chance wathi yena abantu bona nini nasi imboza into emelwe ngumnumzana uThabang simzile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni so kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe yinzuzo imali eningi besebelungisela ama-by-election so ke mina ngombono wami ngithi mina lanxa kusidulela ukuthi sirane lama-election kodwa yinto okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu i-Electoral Act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama-structures abe ne-constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe anjengeBotswana awuhambi ungela ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithi linaselinephathi kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engela-constitution ngokugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe.